Asihlale emkhamelweni singamaphile emindenini ngoba mihla namalanga thina sosakaliyana bongaqhawula inyamazana unyamazana bongaqhawula inyamazana unyamazana bongaqhawula inyamazana unyamazana bongaqhawula inyamazana ebathini ekesikhelile ekuthembini kuhlale uwafaka phakathi yento lyamangaza asihambini amafasa asihlale emkhamelweni singamaphile emindenini ngoba mihla namalanga thina sosakaliyana bongaqhawula inyamazana unyamazana bongaqhawula inyamazana unyamazana bongaqhawula inyamazana unyamazana bongaqhawula inyamazana unyamazana
Cause